atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lechona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 11 kumpandula 2019 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, isidumbu sowaye ngumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe sifikile namhlanje elizweni sivela kwele Singapore.
Ukuhlonipha umufi kuyinto eyenziwayo esintwini sethu, ngakho iMDC ingafuna ukuthi kukhanye ngani ilwisana lesidumbu nje. IMDC ithi yona kukhona umuntu otshonileyo, kukhona abakhalayo, ngalokho khonokho kufanele kunanzelelwe.
AbeMDC bathi lanxa bekhona ababasolayo ngokumisa uhlelo lokunanza ukusungulwa kwebandla labo, bakubone kufanele ukuthi baphe uZulu ithuba lokukhalela imuli yakomgabe. UMajor General Trust Mugova, yena ophiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, ungcwatshwe eNational Heroes Acre namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. UMajor General Trust Mugova ungcwatshwe lamhlanje emathuneni eNational Heroes Acre. Umugova owayengumkhokheli weviyo laba kubutho engu-Chief of Staff for the African Standby Force esigodlweni sehlanganiso ye-African Union e-Addis Ababa kwele Ethiopia, ubhubhela ngalinye lwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Kubika uMavis Gama.
Wamukelwe ngenjabulo enkulu umongameli Emmerson Mnangagwa lapho efika lesidumbu eNational Heroes Acre embuthanweni okuvalelisana lomgoba. Umnangagwa utshele lumbuthano ukuba isizwe silahlekelwe kakhulu ngemva kokubhubha kwayengumongameli umnumzana Robert Mugabe loMajor General Trust Mugova.
It is a heavy double blow that has been...
Isizwe silahlekelwe ngokuphindiweyo. Izehlakalo zalolu hlobo ezidanisayo zisikhumbuza leso sikhathi lapho salwisa impi yenkululeko, sihluphana labelungu ababe sihluthunele ilizwe, silwela ukuthola ilungelo lethu lokuthi sizibuse.
Inalienable right to independence and self-determination.
Omunye wabasebenza lomoye umgoba okwesikhathi eside osengumphathintambo wezobudlelwano lamanye amazwe, uRetired General Sibusiso Moyo, uchaza umuyi njengomuntu owayezinikele emsebenzini wakhe.
Umgoba, yebo, njengasebenza laye kweminyaka eminingi isitaleni. Indoda eyayihlakaniphile esimini, ihlakaniphe ezembuthweni, then ihlakaniphe ezesikolo.
Umoyo uthi umgoba kwakuyindoda eyayilesibindi. Umuyi uMajor General Trust Mugova owayesaziwa ngelempini elokuthi Comrade Joseph Zulu abemuli bona bembiza ngokuthi maphuma phezulu loba silandulo, uchiye umkakhe unkosikazi Phedi Mugova labantwana abayisitshiyagalolunye labazukulu abathathu.
Amen. 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 Amen.
Uzulu uthi umbhuqazwe weGugurawundi uzahlala ungenye yezehlakalo ezizaqhubeka zingena kumaphutha obukhokheli bwayengumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe yena obhubhele kwele Singapore ngeviki edluleyo. Kubika uMavis Gama.
Lalamhla lokhu lokhe bebuhlungu labo abaphathwa kubi lezi zehlakalo ilizwe lisanda kuthola uzibuse bedaniswa yikuqholoza kwayengumongameli Mugabe ngesikhathi esaphila engazihluphi kulungisisa lolu daba ethi ngoba kwakuyisikhathi sokulahlekelwa ingqondo kwabantu engavumi ukuthi axolise lokuthi imuli zabahlaselwayo zihlawulwe. Lanxa uhulumende weZANU-PF ubehlezi ezihlenga kulokhu kuphosisa kwakhe ethi zazikhona izizathu zokumisa uxokozela ezigabeni zemaNdebeleni lenkabazwe, uZulu owaphathwa kubi yilezi zehlakalo ethi zazingekho izizathu zokuba kujeziswe umuntu wonke. Umnumzana Ngqobizitha Khumalo odabuka esilobela enkabazwe ungomunye obuhlungu kakhulu ngenxa yezehlakalo zeGugurawundi.
Yena umkayi wokuthi yena hayi kwasikhathi sokuhlanya angazi ukuyehlanya ngubani kumbe nguye wathi nogogoretha abatshayo ingane zazithathwa ngezinginyawo umuntu etshayelelwe emdulini ubuchopho buphume phandle nkuthi babehlanywa nala bantu asazi kumbe yena yedwa wayehlanya kodwa mina ngangingahlanya inhlobo zami ezatshabalalayo zazingahlanya kufuna nje ukuthi umuntu ephume egcekeni athi hayi lokhu kwaphambaniseka ingxabano yayikhona phakathi kukababa nkomo lo Gabi yayingxabano yezinoba ngazo yepolitics yangavuzanga ukuthi ithole ibe la ma-military measures ukuthi kube le mpi kwavuze ukukhulunyisane nje
ethi ayamcunula Gabi amazwi kaMugabe ngesikhathi esaphila lapho wayehlezi ethi lesi kwakuyisikhathi sokuhlanya lapho udingwa ingcazelo yokuba kungani zaba khona lezi zehlakalo zeGugurawundi.
Umkabe vele kazange ayifune ethiwa i-opposition kwenza ukuthi ebulale abantu bema-Tablelands. Sibona ukuthi noma emashinaleni khona ngapha bathi zibe mpiso wababulala futhi nje komtoko komrewa ebuwethe Harare abantu babulawa umkabe leZANU-PF.
Basazikhumbula mhlophe lezi zehlakalo abahlangana lazo zokuhlukuluzwa ngabeviyo lebutho ele-5th Brigade. Omunye walabo bantu kungumnumzana David Ndlovu odabuka esigabeni seCholocho.
Angibona ukubana mina umnangagwa engakhishwa endabeni yeGugurawundi ngenxa yokubana ke ngumuntu muye wayekhokhela ke olunye uhlangothi ke lwe-security yelizwe ke njalo futhi ngomunye ke owaye kukhabhinethi kahulumende ukhombe Robert Gabriel Mugabe.
Lalamhla lokhu uthi lokhe kumkhathaza akubonayo ngesikhathi seGugurawundi lanxa wayesesengumntwana wesikolo.
Ngingayali mina ukuba nohulumende njengoba kunguye umgabo owayephezulu nguye ke owaye singathi nguye ke othatha lowo mthwalo kodwa umnumzana Mnangagwa kuqakathekile ukubana uZulu abekwazi ukubana ke wayephakathi kohlelo lolu njengoba wayengumunye ke owayehamba lalaba ke abakusecurity yelizwe.
Umfundisi Raymond Motsi ukhokhela ikolleji elifundisa abafundisi ele Theological College of Zimbabwe. Ngaphandle kokuba uhulumende azivumele izehlakalo kuqhutshwe uhlelo uqobo lokwenza bavezwe labo abenza lokhu kuxolelanwe, leli lizaba linxeba elingapheliyo njengoba uma iqala leyo ndaba esengasekho.
Makwenziwe into esingathi i-monument emathebeleleni, i-acknowledgement yokuthi hayi kwaba yisikhathi esibi at that period eZimbabwe. Now i-monument leyi sesivumelane njengesizwe esimunye esimanyene. Sesibhala mhlawumbe amabizo abantu ababhubhayo esiwafaka ndawonye, into ezaba yisikhumbuzo nje ebantwini esingathi indawo yehloniphekayo yokunanza abantu ababhujiswa iGugurahund umgabe saphila ngoba kunceda ukuthi nashone asitshiye thina sile nkinga ngoba thina sisebatsha sibancane
lenxa wenza kwaba le committee ebona ngezokukhulumisana ukuze kube lokuthula ngemva kokupholiswa kwamanxeba okubalisa awezehlakalo zeGugurahund umfundisi Motsi uthi wakungekho ukuzinikela kwakhe umgabe ukwenza zifezeke lezi nhlelo okwasuka kwethusa yena labanye abehlelwa zingozi ezehlukeneyo babe lokwesaba ukuba kuzophela na lobahatshi
abantu njengokubona kwami bamelele azabhubha ikho lapho zaphakama khona ke bedinga ukuthi bathole ke ukuthi udaba lolo lulungiswe ngoba akula muntu ofisa ukuthi ke isihlobo sakhe sibhubhe sishone kungazi kwaba le ndlela ebalulekileyo yokuthi ke kukhunyiswa nomlotha
abenhlanganiso yenkonzo ye-Roman Catholic eye Catholic Commission for Justice and Peace in Zimbabwe CCJP benza ihlolisiso yabo phezu kwezigigaba zeGugurahund ezigabeni ezivalisa emandebeleni lasenkabazwe umbiko wempumela yenhlolisiso le owe-CCJP report on the 1980s disturbances in Matabeleland and Midlands bayethulela umgabe ngenyanga kaMbimbitho ngomnyaka ka-1997 kodwa ubikwa engazange azihlupha ngitsho nakancane ukulandela izixwayiso zayo limpumela yenhlolisiso yaveza ukuba lumsindo wavuka ngemva kokuba kutholakale izikhali kwelemandebeleni kwabangela ukubotshwa kweziphathamandla zeviyo lebutho eleZipra labalwa impi yenkululeko bengabe bandla lezaphu kanye lokuxotshwa kwenkokheli yebandla leli eyayikuhulumende egoqela umuyi uDr Joshua Mqabuko Nkomo umnumzana Lookout Masuku umuyi umnumzana Dumiso Dabengwa labanye balelo bandla lokhu kwalandulwa inkokheli yePF Zaphu ngaleso sikhathi ukuthi babe lezikhali ezazifihliwe okwakumele zisetshenziswe ukugenqula umbuso kaMgabe besithi konke lokho kwakungamanga begconwa kungela bufakazi njalo kwakuyimizamo yokuhlukuluza lokutshabalalisa lelo bandla ukuze kube lombuso webandla linye owe one party state kodwa uMgabe akazange akulalele lokho wathumela iqula labakubutho ele 5th brigade elaphiwa igama lokuthi yiGugurahund okutsho ukuba uyathanyela wonke umuntu kulezo zigaba lokuyahlukumeza uZulu ukuze esabe usekela elinye ibandla ngaphandle kwezanu umbiko owethulwa ngabenhlanganiso yeCCJP report on the 1980s disturbances in Matabeleland and Midlands uveza ukuba kwabulawa abantu abedlula inkulungwane ezingamajuma amabili 20,000 kulumbhuqazwe weGugurahund kambe njengoba umnini wazo owaziqalayo engasekho zizolungiswa na kubuza uZulu wemandebeleni lasenkabazwe ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama
Kudaba lwethu olumqoka isidumbu soye ngumongameli weZimbabwe umnumzana Robert Mugabe sifikile lamhlanje elizweni sivela kwele Singapore lapho abhubhele khona ngeviki edluleyo. Sihlangabezwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lezinye iziphathamandla zikahulumende egcekeni leNdizamtshina. Kubika uGibson Bebe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa iziphathamandla zikahulumende ezigoqela ezebutho kanye lozulu ovela endaweni ezishiyeneyo zedolobheni leHarare uhlangabeze isidumbu sikaMgabe egcekeni leNdizamtshina eHarare. Isidumbu sibe lomfelokazi wakhe unkosikazi Grace Mugabe imuli yakhe kanye lequla likahulumende elithunywe kwele Singapore ukuyalungisisa ingwalo yokulethwa kwaso ebeligokelwa ngumsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi kanye lomnumzana Sydney Sikramayi. Emazini akhe enduduzo awakhulume esilindweni seNdizamtshina uMnangagwa uthe uZulu weZimbabwe ulahlekelwe liqhawe.
Sibuhlungu njalo siduduza umfelwakazi osilethele isidumbu umama uMgabe esilaye lapha labantwana lemuli abalapha uZulu wonke weZimbabwe abantu bethu bonke jikelele bayakhala.
friends are in mourning.
Uqhubeke encoma umsebenzi owenza umgabe ekukhululeni ilizwe lisuka embusweni wabahuquluzi, njalo wayengasiqhawe leZimbabwe kuphela kodwa elezwekazi lonke le-Afrika, ngoba wayelwela amalungelo abantu abansundu.
Our armed liberation struggle.
Yindoda ekade iliqhawe lamalungelo abantu bezwekazi le-Afrika. Yiyo indoda eyabumba isizwe sethu, yasiletha lapha namhlanje. Indoda le isisijikile.
Kodwa umnumzana Khosa Ndlovu, omunye wabasekeli bakamgabe abaze ukuza kwamukela isidumbu, uthe bajabule kakhulu ukuthi umuyi ufike kuhle.
Ya konoko ukuthi ibhodi yake sifikile, siyakujabulela konoko, and sikhangelela ukuthi ama-program angkhona azaphuma njani, njengoba u-president sekhulumile ukuthi okulandelayo uzasitshela ukuthi i-period yangkhona yabe ingaphi. Nxa kukuthi siyahamba kozimba, siyakujabulela konoko, siyahamba siyomngcwaba vele sibili ulokuzenurobert mgabe.
Lokhu kugcizelwe ngomunye wabakade bekhona behlabela unkosikazi Nyasha Hobe, yena othe umgabe uliqhawe lamaqhawe. Isidumbu sikamgabe siyakulala emzini wakhe oweblue roof emzini weborodeo eHarare namhlanje. UZulu ukhangelele ukuyavalelisana nomgabe enkundleni yeRufaro Stadium ngolwesine, futhi ngomgqibelo yikho kuzaba lombuthano ogoqela inkokheli zamanye amazwe labanye abahloniphekayo ukumvalelisa enkundleni yeNational Sports Stadium. Abasekeli bezanu-PF babuye ngobuningi bezokwamukela iqhawe labo kanye lokuthabela impilo ayiphilayo ngendlela ezijeneyo ezigoqela ukuhlabela kanye lokugida, loba kungakabi sobala ukuthi uzancoshela ngaphi. UMnangagwa uthe uZulu uzakwazisa ngalapho umgabe azabekwa khona kunsuku ezilandelayo. Lokhu kuza ngemva kokuba imuli yakhe ingakavezi phezu kwenyathela eliyithetheyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
Ibandla le-MDC lithi lanxa bekhona abalichothozayo ngokumisa uhlelo lokuthakazelela ukusungulwa kwalo, likubone kufanele ukuthi liphe uZulu ithuba lokukhalela imuli yakomgabe kungela kuxokozela. Leli bandla lifikise iminyaka engamatshumi amabili lisunguliwe lamuhla, njalo belimele libe lombuthano ngomgqibelo. Kodwa lilumisile lolu hlelo ngoba umgabe ezabekwa ngesonto. Isikhulumeli somkhokheli we-MDC uDokotela Nkululeko Sibanda uthi umufi uyahlonitshwa lanxa belingavumelani laye.
Ukuhlonipha umufi kuyinto eyenziwayo esintwini sethu, ngakho iMDC ibingafuna ukuthi kukhanye ngani ilwisana lesidumbu nje. IMDC ithi yona kukhona umuntu otshonileyo, kukhona abakhalayo. Ngalokho khonokho kufanele kunanzelelwe. IMDC ithi impilo eyodwa iqakathekile, kayifanelanga ichithakale. Nxa ichithakele kuyaba lokudala, akulandaba lokuthi impilo kabani. Kufana lokuthi sithi thina abantu bezana kufanele bathabe nxa kufe umuntu weMDC, ngoba umuntu weMDC kasifuni ukuqhubekela phambili ekhuthaza ukuthi abantu bacabange ngendlela engelabuntu enjalo.
Abanye bathi bazamkhumbula ngokwaba umhlabathi, abanye bathi bazamkhumbula ngokubhidliza umnotho, abanye bathi bazamkhumbula ngokuhlukuluza abantu. Lina lizamkhumbula ngayiphi indlela njengeMDC?
Sisukele kudala sisithi uPresident Mugabe uthe sesiyatshona obese ngumuntu wesimazuku ukuthi wakhetha ukuthi yena uzavotela ibandla le-MDC, njalo avotele upresident Nelson Chamisa ukuthi abe umkhokheli welizwe. Ngalokho ukhanya ngani umuntu okade sephendukile, wabona ububi bezenzo zezanu, wathi yena hayi usefuna ukuthi asebenzela laba abafuna inguquko lokutshintsha ilizwe. Ngakho-ke angiboni ukuthi kulo dubo olukhulu kakhulu ukuthini thina simbona njani, simbona njengomuntu owavotela upresident Nelson Chamisa. Kodwa-ke ye unto ezenzo zakhe azenzayo esaphile umgabe esifanele zicubungulwe, sithi hayi kumbe zinhle kumbe zimbi sizawubona emabhukwini labo ababhala ngehistory ukuthi bazawe besithini akwenzayo abantu abanenge elizweni bayakwazi ichilo ngemvanyana ukuthi uPresident Mugabe uthabisa abantu abanengi abuye njalo azondise abantu abanengi imbali yakhe ikanengi njengomuntu obuselizwe kwesikhathi eside kunzima kakhulu ukuthi singamcubungula simcwayisise ngemzuzo embili emithathu le singiyabe ngiyitholele lapha
uDokotela Nkululeko Sifanda isikhulumeli somkhokheli weMDC umnumzana Nelson Chamisa. Ibandla lezaphu lona lithi kalizikhathazi ngokutshona kukaMgabe ngoba waphatha amalunga alo ngesihluku esikhulu esabusa. Umsekeli kanobhala jikelele waleli bandla umnumzana Mjobisa Noko utshele osithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abalugcobi lapho okubuthenwe khona.
Ufuna ukuthi ngikhulume iqiniso. Thina sibuhlungu ukuthi khona, you know, izinto asiza khona asiyazenza kithi njengebandla lezaphu. We cannot be seen glorifying him. Sibe silokhu sisithi hayi even emfeni hayi sifanele ukuthi sihambe. And even ngabe singusiwe vele sibe singasoze sahamba. Thina njengebandla lezaphu asila connection laye whatsoever. Sikhuluma ngendaba eGukura Hundi. Indaba eGukura Hundi not a closed chapter and therefore ilokhu isabuhlungu siloku sisazi ubuhlungu number one. Number two, ukuthi ilizwe libe nje indaba yakhe uMgabe. UMgabe wathola ilizwe leli lilizwe elilihle sibili. Into ayefanele ukuthi ayenze ukuthi khona improve on whatever was there but unfortunately into ayenzayo wabulala ilizwe leli leZimbabwe. Kathesi akula msebenzi, abantu sebezihlezi ezitarabhini, izibhedlela azila mithi, akula rule of law eZimbabwe. Abantu bayabotshwa, abaningi bayangena emajeli vele kungena ama-charges azwakalayo ukuthi umuntu ubotshelweni. UMgabe wayevele engumuntu othethisa umuntu wonke, umhlaba wonke. Wayenganaki ukuthi omunye umuntu ucabangani. Wayecabanga okwake kuphela esidla izimali, i-corruption ijikelele. Benikana la lemuli zakhe labangani bakhe.
Lithini ngabe ababengabezapho abalokho basala laphana kuzana uPF?
Basala ngobana bevele besidla. Nxa umuntu usidla phela ukuthi ususuka usufihla enyamazaneni ebivele imnandi awusoze wenza njalo. So bona bekhonale they are just enjoying the fruits and the honey ekhona ye-corruption yeZANU-PF. So it's up to them ukuthi babe ngama-members ezanu kumbe ngabe ngama-members e-MDC kumbe ama-members ezapho umuntu obotshela ukuthi abe yi-member.
Umnumzana Mjobisa Noko ngumsekeli kanobhala jikelele wezapho ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Lanxa bebanengi eZimbabwe abachothoza umnumzana Robert Mugabe besithi wayengumbusi omubi, banengi njalo emhlabeni jikelele ikakhulu abansundu abamncomayo ngokuhluthunela abamhlophe amapulazi. Bathi bazamkhumbula njalo uMgabe ngesibindi sokumelana lamazwe afana leMelika leBhilithane wona ayehlala ewachothoza ethuka lenkokheli yawo ngokumedisa izijeziso. Kodwa ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana uthi abancoma uMgabe laba kabayazi kuhle imisebenzi yakhe emibi.
Uzathandwa baba akhunjulwe labo abangamaziyo kumbe labo abebesidla ngaphansi kwetafula lakhe besebenzisa amandla akhe besebenzisa isikhundla sakhe ukuthi bazikhukhumeze bazinothise baziphilise. Labo abathiyela amangcwaba, abathiyele izintandane, abathiye endlaleni, abancitshe impilo ezweni bazafisa lokuthi ngabe uyavuka ukwenzela ukuthi afekutsha ngobuhlungu langamanxeba abathiyele bona emhlabeni ngoba umuntu obahlukumezileyo obabuleleyo abantu emhlabeni.
Abakwamanye amazwe bayakuzisisa yini nxa abantu beZimbabwe bekhonona ngokuthi uMgabe wayelodlame engumuntu omubi owabulala abantu abanengi?
Hayi, abakuzisisi baba, ngoba nabona ngithi bebelalela amaslogan akhe lapho ekhuluma ngeAfrika, belalela izispeeches zakhe ethuka belungu, bembona kobomabona kude eklabalala ekhuluma efunga ezenza inkokheli baba. Kodwa ke laba ababengaphansi kombuso wakhe, ikakhulu abantu bakithi abesindebeleni, lalaba ababelandela ibandla le-MDC ngo-2008, laba ababesemathebeleleni lase-Midlands ngama-1980s, bayamazi ukuthi ngumuntu onjani lokuthi izenzo zakhe zimi kanjani. Yibo abantu abakwaziyo ukuthi ube ngu-deyabholo emhlabeni. Uchizi Ntandane, uchiya abafelokazi, amaqembu akhe abewathuma ebechisa imizi yabantu, behlengula omama, bebulala amadoda kufiwa. Bayakukhumbula khonokho abantu bakithi bakwazi amanxeba khona lokho belawo. Ngakho abakwamanye amazwe konke lokho abazange bebekwazi, kodwa kukhona besazobakwazi ngoba zizaphuma izincwadi, le mbali izalandwa ngeqiniso ukuthi kanti wayevele ngubani. Labanye abakhe abephila labo abesebenza labo njengoba sekhambile, bakhona abazazigeza ngokukhuluma amaqiniso angaphakathi ukuthi kwenzakala lokhu, kwabulawa abani, wabulawa kanje kanje, kuyenzakala lokhu sesikubonile kwamanye amazwe.
Abantu abaningi abansundu emhlabeni jikelele bayamthanda uMgabe, bayamncoma njalo ngokuhluthunela abelungu umhlabathi. Ubona leyo isiba yimbali yakhe ezagxila yini emehlweni omhlaba, kukhohlakale ngale imbali yakhe embi eyokubulala?
Hayi, mbona ingani igama elihle alenzayo ngalokhu ayekwenza ebukwa ngabantu abangamaziyo lizakuya ngesikhathi lithephuke, ngobana iqiniso liqinile njalo lijulile okwedlula amanga baba. Azakhunjulwa ngakho ngokuhamba kweminyaka yibuba benzileyo.
UMnumzana Dini Zulu Macaphulana, yingcwethi kwezombusazwe. Live Talk lamhlanje siphatha udaba lokutshona kukaMnumzana Robert Mgabe, yena okhangelelwe ukubekwa ngesonto. Thumelani i-text message kumbe i-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e Voice of America ese Washington. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu bakwele Melika lamhlanje bebenanza iminyaka elithumi lathoba mnembili kwaba lesehlakalo sokuhlaselwa kwaleli lizwe ngamalwecatsha adlulise amalawulo mhlaka 11 September, lapho kwabulawa khona abantu abedlula inkulungwane ezintathu ezigabeni zeNew York, eVirginia lasePennsylvania. UMongameli Donald Trump ukhokhele umzuzu wokukhothamisa amakhanda uZulu ekhumbula lesi sika. Abantu bakule Russia bavote kuliviki kusimo ebesilodlakela, abanye betshengisela besola umbuso kamongameli Vladimir Putin, okubangele ukuba ibandla lakhe ele-United Russia Party lithole izihlalo ezinlutshwana. Zigqibeke ezosuku ngokukhangela ebezihamba phambili. Isidumbu siwaye ngumongameli weZimbabwe uMnumzana Robert Mugabe sifikile lamhlanje eHarare sivela kwele Singapore lapho abhubhele khona. Sikhuluma nje abantu babuthene emzini kaMgabe eBlue Roof. AbeMDC bona bathi lanxa bekhona bakhona nayo besithi bamiseleni uhlelo lokuthakazelela ukusungulwa kwaleli bandla Bakubone kufanele ukuhlonipha umgabe. Kwanele olivalelisa yonke ntungamili inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.